Yebo kambe nxa kuyukuthi ke uhlatshwe yona le vele eChina kuyinto encomekayo kodwa ke abantu abebekukhandele kakhulu ukuthi uqalise kumongameli welizwe ke umnumzana Mnangagwa njengoba sikubonile South Africa kuqaleke ngumongameli walelo lizwe uRamaphosa kwathi sokulandela ke uminista wezempilakahle lathi lapha besifisa ukuthi ngake uqale ngomnangagwa kwasekubuya ke kibochiwe ngakubuya koKembo Mohadi kubuya ikhabhinethi kubuya bonke nje abaningi abaphezulu khona ngale kuyanika-ke idlabuzane le-confidence ebantwini kubona ukuthi hhatshi uhulumende uyasinakelela sibilokuzwayo njalo umuthi lo abawudingileyo kwele China kusho ukuthi-ke uyasebenza-ke uyavikela-ke igcikwane lele le-COVID-19 kodwa-ke nxa sibone kuhlatshwa yena yedwa kasikwazi phela ungumuntu obehlala ephuma isikhathi eside siya kwele China-ke engumuntu ogulayo nxa sesimbona-ke sehlatshwa kusazakali-ke ukuthi uhlatshwa ubevele kuhlatshwe khona ngale China na kumbe-ke ngama-doses yena lowo muthi-ke obuyileyo onqabela-ke ukumemetheka kwe-COVID-19 bekuzaba kuhleke nga sibona bonke abaphatha intambo kuqale ngayo umongameli Mnangagwa behlatshwa bekuyanika-ke abantu idlabuzane-ke kubakhuthaze laba abantu babe lesifiso sokuthi bahlatshwe.